izakhamizi zikhathazeke kakhulu ikakhulu nxa zinanzelela ukuthi abantwana isikhathi sabo sokuvula besesifikile ngomvulo yenalo olandelayo kodwa-ke abaseyikuvula sokulezinye i-2 weeks ezifakwe phezulu so amaviki amabili onala ukuthi ukuthi abantwana abasebezayo beluza kumbe abaseyikufunda kade kumele bakufunde i-lockdown futhi iphinde ihlukuluza abantu ngenxa yokuthi khathesi i-curfew ifakiwe koBulawayo abathi i-dusk to dawn ngezinye indlela ngo-6 ntambama kusiyajaya ngo-6 ekuseni okuzakwenza ukuthi abantu-ke ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini singananzela futhi kusho ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalaba abazisebenzayo izakhamizi zikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama-northern suburbs ama-clinical suburbs lawa akhulunywa amathathu i-CBD lapho abantu abaningi abathengisa bekhona kusho ukuthi labo sebezaba-affected ngenxa yokuthi sokuzaba le migoqo ethize ezabe benqabele ukuthi benze okuthize ngoba abantu bayasebenza so ukuthi baqubane laphana babe yisixuku lapho abasebenzela khona kuyabe kungasafunakali sikhanele futhi indawo ezinjengabonkulumane district clinical district sokusitsho ukuthi abantu labana abasebenzela kusekusile labo sokuzabakhathaza khona okhyana ngenxa yokuthi indawo zonke lezo sezifakwe ku-lockdown so sokuzaba-ke le mithele eminingi kakhulu njalo sikhangele ukuthi amabhasi izimoto ezithwala abantu sokumele zithwale ihafu konke khona okhyana-ke kuveza ukuthi abantu sebehlangana lohlupho olukhulu kakhulu ikakhulu nxa befuna ukuhamba ezindaweni ezijiyeneyo sokuzathatha isikhathi eside ngoba amabhasi akwazi ukuthi malutshwana vele athwala abantu
bakhona yini eselikelezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze-lockdown
esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho amanye akhona sibili akabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somvalelandlini so ngokokuqala-ke khonokho esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye
wona umumo unjani
kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapho abahlala khona so kunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu usephumula umuntu usempophoma umuntu usemakhandeni umuntu usenketa abantu labana lokhu beziphilele impilo yabo lokhu begcwele ezitaladeni lokhu begcwele abababuthana khona emsikeni yabo kakukakhanyi ukuthi kule lockdown ngenxa yokuthi nxa abantu besithi i-lockdown kayibe khona kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambe i-lockdown ikhona mbekayikho ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelela kakukakhanyi ukuthi kule lockdown njalo sinje lokhu sisaphikisana ngokathi vele ama-district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi so abantu nxa kuthiwa nkulumane bacabanga ukuthi yinkulumane isebhafu kanti ibe yinkulumane i-district egoqela indawo zonke lezane ezigombolozela inkulumane emakhandeni idonsa izobudonsa kibophumula impophoma layo ingaphansi kwakhona ngale northern suburbs so abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe kahatshi kodwa khona khana kutsho ukuthi ke kuseselomlando ukuthi kubalulwe kuhle njalo okade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le statutory instrument esitshoyo ukuthi sokule lockdown eyakuqalo leyo esayizaba layo vele ukuthi abantu abavunyelwe ukungena edorobheni besokusiba lezincwadi besokusiba lani abantu ke bahlale phansi for amaviki onla amabili